kuti route yako nezava iDar es Salaam Lusaka leHarare njalo kanya imizamo yokusebenza nomdaba siyiqalisile sekungathi sekulokuvunyelwana okuthize bhalwe sokuthele nje ukuthi kugqiziselwe ilokhu vele isivumelwano leso sokuthi ingaqalisani ne athink izaqalisa ngamalanga amalutshwana abuyayo.
Sizwa njalo kuthiwa akhona amanye ama-airline lawa asetshengisele ukubana engafuna ukuthi asebenze eZimbabwe.
Ngikhalathe emhlangano we-Route Africa labade kulama-airlines angathi angamachumi amahlanu lapho kube labantu ama-representatives laba bamele ama-airlines ababe 350 delegates kade bezokhuluma ngendaba zokuphapha zendiza lapho esibe lo mbono okuthi kungaba lokusebenzelana njani phakathi kwamazwe lawa aphakathi kohlelo lwe-Route Africa. Kanti kuthe ukukhulunywa khonokho kwaba lalaba abathi bafuna ukuthi baqalise ukuphapha babuya eZimbabwe.
Kungakutshengisa na ukubana amagceke lawo okufika kwenindizamtshina ama-airport ayenelisa na ukubana kube le ndizamtshina eziningi?
Ye, kunjalo sibili ngokuthi bathe besenza lo mhlangano kube nethuba lokuthi bahambe beyotshengiswa izakhiwo ezenzakala ku-airport eVictoria Falls. Isakhiwo esimangalisayo esenziwa yikhampani yeChina esijabulise ama-delegates kakhulu ngendlela ekhiwa ngayo kumbe ezakwakhiwa ngayo. I-runway sizaba ama-kilometers angu-4 le-building entsha esakhiwe esitsha se-Victoria Falls esihlomalisayo esijabulise ama-delegates wonke.